ngilanga elihle kumalunga ebandla lezapho lapho abahlele imbali yebandla baqinisa ukuba umbuso wenzabelo kumele uqhutshwe ngendlela umabhalane jikelele wezapho umnumzana Strike Mkandla uthe ilanga lalamuhla liqakathekile kakhulu embalini yaleli bandla
Ilanga leli ilanga eliqhakathekileyo izaphu ileminyaka engu-57 lokho yabakhona kusukela ngo-1961 so-ke namhla besikhumbula ilanga leli niyabona sesizabe sikwenza more often ngoba abantu ababekhona sebelokho benyamalala one by one so kuhle ukuthi sikhumbule ilanga leli
unkosikazi Emelia Nkala ozelwe ngomnyaka ka-1930 uthi ubuhlungu ngombuso okhona yikuthi lokhe bengakhululekanga
mimaye khangela lokhu ngikhona la namhla thina sisebenzile amajaha ngaka yababebulawa ngesikhathi sisebenza begqokiswa amaplastiki abantu betshiswa yikho mina ngibuhlungu kuthi i-devolution akula nto ebuyilela sizondile mina nilo ngizelwe 1930 sengile 88 years so ngiyasola khathesi nilambile kangidli lutho kakukho kukhona
umnumzana mbuso ofuzwayo umabhalane jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likazulu ongenela umthimba ubuke imisebenzi yezaphu
kuyinto enhle ukubana ibandla the authentic one I think I-6 ku-Southern Africa ukuthi namhlanje bakhumbula iminyaka yabo bekhona basikhulula okubuhlungu nje ukuthi phezu kwemisebenzi abayenzayo abantu sebedubeka okuyikho ababengayisikho abakuhambela empini ongayisikho ibandla lakubunjelwayo kodwa kona cannot they are still able to say thina iZimbabwe sasifuna ibe nje ngibona ngazathi kuyinto enhle kakhulu
unkosikazi Rita Malanga ilunga lezaphu ukhuthaze abasakhulayo ukuba bazothatha ilifa labo
so lokhu mhlemlu iphathi lebesila izaphi kwansi 57 years kunjabulise kakhulu ngokuthi ambona ukuthi ena abantu izaphu lokhu sisayifuna abanye abantu bathi kayikho asikwathi siyiveze ngaluphi uhlobo njalo izaphu yinto engumsunguli oyasungula ukuthi kuze abadala babone ukuthi amabhuna abancindezela so lokhu ikhona kuze kube lalamhlanje so lokhu kunjabulisile ukwenza ukuthi labanye akade bengazi lutho bayazi ukuthi ena nxa besibona sigqoka ama-t-shirt ayiyelo sikhuluma ngezaphu izaphu lokhu ikhona isiyaphambili iyouthi kayisondile ngoba yiyo efuneka esifuna ukuthi siyitshiyele ilifa
owala impi ekuviyo lezipra unkosikazi Thoriso Moyo uthi lilanga elihle elibakhumbuza ngembali yezaphu
ilanga lanamhla likhulu sibili lilanga elisikhumbuza ukubunjwa kwezaphu njalo lihle ngoba liyakhumbuza labantu abanye bayathola ama-history yabo khonapho
ibandla lezaphu lasungulwa ngomnyaka ka-1961 ngemizamo yokukhulula ilizwe umbuso wabahuquluzi benotho wabamhlophe namhlanje amalunga ezaphu kobulawayo benze idili bekhumbuzana ngembali yebandla lokuthi bakhangelele ukuya ekhethweni ngomnyaka ka-2023 ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.